Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 10 Mpalakazi 2020 ngo Kips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulabantu bafika phose ikhulu 95 abahlolwe izolo eZimbabwe batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lwezempila kahle kwele South Africa luthi ilizwe leli selingene kuhlandla lesibili lokuhlasela komkhuhlane we-coronavirus, okuyinto esithiye iningi lezizalwane zeZimbabwe zikhathazekile.
Kubuhlungu ukuthi wena uhleli endlini ubona abantu bakini belamba beswele noma ukuthi bedleni noma ikhabishi nje yodwa.
ELeZimbabwe namhla limanyane lamanye amazwe umhlaba wonke jikelele ekunanzeni ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu ngosuku lwe-International Human Rights Day.
Akula nto vele thina njengamaZimbabweans esingahlala phansi sisithi siyaselebrate.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabantu abafika phose ikhulu 95 abahlolwe izolo eZimbabwe batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Uhlangothi lwezempila kahle luthi kulomuntu oyedwa obulewe umkhuhlane lo ngolwesithathu. Abantu abedlula 11,007 sebehlolwe kusukela ngombimbido lonyaka batholakala belomkhuhlane we-COVID-19, kwathi abedlula 9,147 baphepha kumkhuhlane we-COVID-19. Kulabantu abedlula 304 asababulawa ngumkhuhlane lo kweleZimbabwe. Kuzwekazi le-Africa sokulabantu abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. Ugatsha lwezempilakahle kwele-South Africa luthi ilizwe leli selingene kuhlandla lesibili lokuhlaselwa kumkhuhlane we-coronavirus, okuyinto esijiye iningi lezizalwane zeZimbabwe zikhathazeke kakhulu. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kule South Africa.
Ngokusho kogatsha lwezempilakahle kule South Africa, inani labahlaselwe i-coronavirus izolo kuphela ledlule izinkulungwane zesithupha 6,709, kukanti ngenyanga ephelileyo leli nani beliphansi kwezinkulungwane ezimbili below 2,000. Ngontulikazi inani lababehlaselwa ligciwane ngelanga belidlalela kuzinkulungwane ezilitshumi lantathu, around 13,000. Kodwa-ke leli nani libonakale lisehla laze layafika phansi kwamakhulu ayisishiyagalombili below 800 ekuqaleni kwalwezi. Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Zweli Mkhize uthi ukukhwela kwaleli nani okwesibili kutsho ukuthi lesi sifo sesisidla amahabulo okwesibili.
The key issues that we have raised for the provinces that they need to ensure the testing turnaround times are as quick.
Asezibhalele iziphathamandla zezempilakahle ezabelweni ukuthi zilungise imibheda, abongikazi kanye lakho konke okudingeka ukulisa leli gciwane eselihliza ngamandla.
To tighten up monitoring and evaluation and reporting to the national department.
UMnumzana Mkhize uthi okwesabisayo ukuthi ngendlela leli nani elikhwela ngayo kungenzeka ledlule khatshana esibangeni sakuqala esithiye abantu abedlula izinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha over 800,000 behlaselwe yilo mkhuhlane wathatha imiphefumulo edlula izinkulungwane ezingamachumi amabili lanye over 21,000. Lokhu sekutshe izalwane zeZimbabwe kwele South Africa ziphethe amathumbu ngezandla. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Gungunxube uthi akalamathe nxa esizwa kuthiwa leli gciwane lingabhuqa ukwedlula ihlandla lokuqala.
Angazi iloba ngizovuka nginalo, ngizosurvive or ngizofa lapha. Ngiyesaba kakhulu. Kubuhlungu ukuthi wena uhleli endlini ubona abantu bakini belamba beswele noma ukuthi bedleni noma ikhabishi nje yodwa. UNkulunkulu makasivimbele lo mkhuhlane ungabuyi ngolaka kanje okwesibili.
Le yinto egcizelelwa isizalwane seZimbabwe uMnumzana Kanisha Sinkala, yena othi labo abebehlele ukuya ekhaya ngekhefu leKhisimusi sekufuze bacabangisise kabutsha ngoba kungenzeka bayihlanyela lesi sifo ekhaya.
Ngicela ukuthi siphephe ekuthini sigqoke amamaski, sisanitize njalo avoide indawo lapho kuhlanganelwa khona kakhulu emabhawa le kwezinye indawo. Kudingeka ukuze sitshelwe nguhulumeni ukuthi izingozi zikuphi. Sibuye futhi uma kungenzeka kasiyeke nini ukuya ekhaya ngoba umkhuhlane lo singagcina sesiwuthwalele labantu abasekhaya khona sikwazi ukuthi health situation yaseZimbabwe i-Western local sigcine sesibulala abazali bethu.
Usenjalo ingcitshi kwezomkhuhlane ethelelwanayo umnumzana Mark Mandelson uthi uhlupho olubangele ukumemetheka yimbuthano esisenziwa. Le yinto egcizelelwa ngenye ingcitshi kule emkhuhlane umnumzana Adrian Brenn owenhlanganiso ye-National Institute of Communicable Diseases, yena othi ukugqoka ama-mask ukusanitiza longasondelelani yikho kuphela ukuzagcina leli nani liphansi. Ugcwayisa ngelithi nxa leli nani lingakhwela ngesivuvu lesi elikhwela ngaso manje kuzagcwala ezibhedlela kusilele imitshina yokuphefumula okungenza kulahleke impilo eziningi kakhulu. Nelesilo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Elezimbabwe namhla limanyane lamazwe wonke omhlaba jikelele ekunanzeni ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu ngosuku lwe-International Human Rights Day. Ingcwethi kwezombangazwe labalwela amalungelo oluntu besithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akubanga kahle ekulondolozeni amalungelo oluntu lonyaka. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ukunanzwa kwelanga leli lonyaka kuza ngesikhathi kulabantu abaningi asebebotshiwe, labanye abahlukunyezwa besethiswa amacala okufuna ukugenqula uhulumende ngenxa yokuveza imibono ehlukene leyakhe. Isikhulumeli senhlanganiso emele amalungelo oluntu e-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavela Sikhumalo, uchasise abakubone kusenzakala kulolu hlangothi lonyaka.
Umnyaka lo akulanto esingahlala phansi sisithi siyaselebrate manxa sikhangela i-International Human Rights Day. Into edanisayo kakhulu ukuthi sibone amalungelo abantu abaningi ehlukuluzwa nguhulumende.
Lokhu kusekelwe ngunobhala wohlangothi lwabatsha ebandleni eliphikisayo ele-MDC Alliance, umnumzana Gift Osalo Siziba.
Njengabatsha sihlangana nokuhlukulezwa okukhulu kakhulu ngaphansi kwahulumende ka-Emmerson Mnangagwa, and buyela emuva uma sikhangela-ke ukuqhubeka nokuqhutshwa komsebenzi wamalungelo ezizukulwane zeZimbabwe.
Ummeli wangecentral edayile ephalamende umnumzana Daniel Molokeli oyingcwethi kwezemithetho uthi uhulumende akahloniphi imithetho ekusisekelo sombuso welizwe.
Le ndaba enkulu ma kukhulunywa ngezamalungelo, uhulumende wethu usenguhulumende ongesabi ukungahloniphi amalungelo abantu. Sesingabantu abaphila sisesaba.
Kodwa uhulumende uyakulandula lokhu esithi abantu abathi bayahlukunyezwa ngabantu ababhadalwa ngamazwe angentshonalanga afana lele Melika ukuze engeze izijezo zomnotho athi zafakelwa ele Zimbabwe. Umsekeli womkhokheli ohlangothi olubona ngomsebenzi wabatsha ku-ZANU-PF, umnumzana Mabutho Moyo, uthi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukuhloniphe amalungelo oluntu.
Uhulumende usebenza gadalala ukuthi kubonakale ukuthi amalungelo abantu ananzelelwa. Abantu kumele behlale ahlukunyezwa. Ngakho ke ukukhitshwa kwephosa le-IPA kwaba linyathelo elitsha elafakwa nguhulumende. Sikhangelela ukuza yanda kusiba ngcono.
Inhlanganiso ezibona ngamalungelo oluntu ezifana leZimbabwe Lawyers for Human Rights zithi inani labantu ababotshiwe lonyaka kuphela liqonge kakhulu nxa kuqathaniswa lesikhathi sombuso kaMuyi umnumzana Robert Mugabe. Bathi lokhu kwengeza yikuba uhulumende useguqula isisekelo sombuso esavutelwa nguZulu ngomnyaka ka-2013 ngokupha umongameli amandla amaningi kakhulu okuza kwenza ancindezele labo abalembono ehlukene leyakhe. Ngesikhathi ilizwe njengawo wonke emhlabeni jikelele liliswa nomkhuhlane we-COVID-19, uZulu usola kakhulu indlela uhulumende ahlele ngayo iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwalomkhuhlane ze-lockdown, langokulondoloza kwazo okubone ukuhlukunyezwa, ukutshaywa nokubotshwa kwabantu abangenamacala ngabezomvikela lamapholisa. Kodwa ngakwelakhe icele uhulumende uthi uguqele imithetho eminingi eyayilongcindozelo efana le-Public Order and Security Act, PORSA, le-Access to Information and Protection of Privacy Act, IPA. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Udaba olufanayo, iKomishini ebona ngezamalungelo kaZulu, iZimbabwe Human Rights Commission, inanze usuku lolu kobulawayo enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair ngokuqhuba umdlalo wemfundiso owe-School Quiz Festival on Human Rights Education. Ikomishini le ikudaze ukulondolozwa kwamalungelo ezemfundo ngesikhathi ilizwe libhekane lomkhuhlane we-COVID-19. Usuku lolu lonyaka lulanzwa phansi kwesihloko esithi Recover Better Stand Up for Human Rights. Wanasezi ya Ndlovu usethulela lolu daba.
EleZimbabwe lamhlanje linanze leli langa lingelinye lamazwe akhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu. umgcini sihlalo weZimbabwe Human Rights Commission ukomishina Dr. Elasto Hilarious Mugwadi ekhuluma kobulawayo uchaze ukuba ngesikhathi seCovid-19 kube lamalungelo oluntu athile athe ephulwa ezweni okubadida ingqondo. Umsekeli wakhe ukomishina Dorothy Moyo uchasisa kabanzi ngelanga lalamhlanje.
Besi celebrate iInternational Human Rights Day. Sikhethe ubulawayo ngoba uhlelo lwethu lolu luqalise eHarare last year. Injongo yethu ukuthi sihambe kuwo wonke ama province. Sibuyile sayenza ama quiz for ama high school. Izikolo ezingu-12 zaba ku competition.
Evula okusemthethweni ukunanzwa kwelanga leInternational Human Rights Day. Umsekeli kaMphathi Ntambo weprimary and secondary education olilunga ledale lePhalamende eMatobo North uEdgar Moyo ubonge kakhulu iZimbabwe Human Rights Commission ngokuqhuba uhlelo lweschool quiz.
Ilanga lamhla libelihle kakhulu ikakhulu sikhangele ukusebenzelana phakathi kweHuman Zimbabwe Human Rights Commission leMinistry of Primary and Secondary Education kuningi abakufundileyo ekuthini bangenzani ukuvikela amalungelo abantu.
Ongene iSchool Quiz Festival on Human Rights Education lamhlanje kobulawayo uJunior MP eMagwegwe constituency uPhesi Sibanda uthi amalungelo abo ezemfundo athe ahlukumezeka ngenxa yobhubhano lweCovid-19.
Xa sikhangele ezemfundo okwezemfundo nje abantwana yithi thina silelungelo lokuthi sithole imfundo. Kodwa ke sizananzelela ukuthi isitha esiyi COVID-19 sesibuyeke sasinqaba ukuthi singasebenzisi lelo lungelo.
Unkosazana Thathenda Nyamukapa osakhulayo olilunga ledale lePhalamende eNketha Mganwini ongene iSchool Quiz namhlanje upha umbono wakhe.
Ilungelo labafundi ngisho ukuthi sonke silale ilungelo lokufunda, njalo silalo ilungelo lokuthi sithole imfundiso efaneleyo sonke njengabantwana.
Phakathi kwezikolo ezine ezingene umncintiswano wezemfundo iSchool Quiz kobulawayo lamhlanje ezibalisa iEvelyn, iPhumula, iMandwandwe leTownsend High School, iPhumula High School yiye enqobe ezinye yathola umvuzo wemali wamakhulu ayisificamunwemunye i-$900 yamadola eMelika. Leli langa lonyaka linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Recover Better, Stand Up for Human Rights. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Donald Trump kubekela phambili ezama ukuguqula impumelelo yokhetho lukamongameli olwenziwe ngolwezi ngesikhathi umnumzana Joseph Biden elungiselela ukungena esikhundleni sikamongameli. Abasekela uTrump sebephanyeke olunye njalo udaba enkantolo yeSupreme Court lapho abacela ukuthi kudluliselwe phambili ukukhethwa kwabantu abazavotela umongameli okuthiwa ngama-electors njalo kulahlwe wonke amavoti enziweyo ngeposo eGeorgia, Pennsylvania, Wisconsin leMichigan. UBiden wanqoba uTrump ezabelweni lezi kodwa uTrump uthi ukhetho lwebi walibandla lamademocrats. Imithethwandaba ezabelweni lezi yathi akula bufakazi bokuveza ukuba ibandla lamademocrats laphekapheka ukhetho lolu. Izabelo zonke sezikhethile abantu okumele bavotele umongameli ngeviki ezayo. Okwamanje uBiden kukhanya elama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306 kuthi uTrump kulangamakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. Ingcweti kwezemithetho zithi kuyamangalisa okwenziwa nguTrump okhanya engasoze aphumelele kulokhu akwenzayo. Umnumzana Busani Mbuso Ntini ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo uthi uTrump uzama ngamandla wonke ukuba anqobe ukhetho lolu kodwa kukhanya engani iqinile imithetho yawo leMelika.
Yebo, kukhona okunye okungenzakala. Bengithi ngikhangela i-last hope kaTrump yikuthola khona ama-electors engela ukuthi evote kube khona i-2% majority. Kungenzakala ukuthi ama-members e-House of Representatives kube yiwo avotayo. Kodwa into vele hayi asiboni senzakala lokho, kanti ama-electors kumele ukuthi evote ngendlela eyiyo. Mbona ngani kuthiwa i-democracy siwinyile, uTrump hayi usesenza nje i-lame duck session yakhe, uyakwazi usehamba.
Umnumzana Dan Moyo olandela ezombangazwe ekwelemelika uyakusekela lokhu.
Democracy iwinile, iAmerica ivele ila tendency ye self correction ngoba ilama institutions aqinileyo kakhulu. Okokuthi upresident unlike abafowethu laba abaseZimbabwe abacabanga ukuthi upresident nguyona amandla wonke, even upresident weparty nguyodecidayo ukuthi ukhetha bani amlandele. Lapho e-America ama-institutions yiwo adetermine-ayo. And sikubonile-ke ukuthi hhayi, mina ngokubona kwami i-democracy e-America has been strengthened really well.
Umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance uthi okwenziwa nguTrump kuyafana lalokhu okwenzakala eZimbabwe, kodwa uthi eMelika kule mithetho engavumeli umuntu ukuthi angene esikhundleni ngendlela engaqedakaliyo.
Thina wayecabanga ukuthi njengoba befake abantu ama-conservative ku-Supreme Court laphana ukuthi indaba le ingayiqansi ziyefika khona ngale bazafika bayamukele bathi bona ngiwasifaka lapha. Kukanti kumthetho wase-America uchiyene lowezimbabwe, abatshisi bezindaba emakhothi basebenza ngomthetho la nge-constitution, athi ngokuthi upresident ngubani njalo wakufaka emsebenzini ngubani. Ngibone ngani uTrump bezimotshile isikhathi njalo bekhohliswa yikho lokhu ekuthembeni ukuthi yena ungupresident. At the end of the day, nxa ama-institutions e-strong, they come back and correct themselves. Unokuzena Richard Nixon wakuzama lokhu kwe-Southern Strategy, kwehlula ngoba kwakungafedi democracy. Kuza and into eyenzakala e-America abantu abangananzeleliyo ngesilungu sithi what has happened to America is the exception to the rule that proves the rule. The rule is that democracy and institutions always win. From time to time, angadistejwa kodwa qine winile kuphela ngoba esakhiwe ngaleyo ndlela.
Osekela uTrump umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi uthi uTrump ulandela imithetho evumela ukuthi umuntu aphikise impumelelo yokhetho nxa engasuthiseki ngendlela oluqutshwe ngayo. Uthi imithethondaba iveza ukuba kule mthetho eqinileyo kule Melika.
I-America ubabuTrump ukhumbu kwababuTrump mina ngizovuma ukuthi democracy work when.
Kusenjalo, uBiden okwamanje usekhethe abanye abantu abazangena kudale le-cabinet lezinye izikhundla eziqakathekileyo zikahulumende. Nxa engakhethwa ngemfanelo uzangena esikhundleni sikamongameli ngoZibandlela. Kulalijoku namhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama sikhangela ukunanzwa kosuku lokuqakathekisa ukulondolozwa kwelungelo likaZulu ule-International Human Rights Day kanye lokugqitshwa komkhankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhlangothi lwezemithetho eMelika soluhlolisisa imali yonke kamnumzana Hunter Biden, umntaka Joseph Biden okukhangelwe ukuba uzangena esikhundleni ngomnyaka ozayo. UHunter Biden utshele i-Associated Press ukuba waziswe yi-FBI laba kuhlangothi lwezemithetho ngokuphendlwa kwemali yakhe yi-Internal Revenue Service. UHunter Biden wasebenza labasomabhizimusi abaningi bakwele China kanye lase-Ukraine. Uhulumende uthi ukungaqhutshwa kokhetho lwama-by-elections obekumele lwenziwe konyonale inyanga lwadluliselwa phambili ngoba kwakungaphathisa ekumemethekiseni igciwane le-COVID-19. Kodwa isibangali ukuthi ibandla elibusayo lona liqhubekela phambili lisenza ukhetho lwama-district coordinating committees kuzigaba zelizwe zonke. Ngempelansonto amakhulu lamakhulu abalandeli bebandla le-ZANU PF babuthene egwelu lapho akade besenza khona ukhetho lwama-DCC. Ukuhlaziya lolu daba sixokhele ingcwethi ezicubungela ezombusazwe umnumzana Angus John Sibanda nomnumzana Bernard Bheki Lizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Hayi, ngiyabonga. Akukho kusobala umuntu ekugcineni kumbe i-institution ugcina usuyazi usazi lokuthi uvele wenza so ngenxa yalokho. I think i-identity yeZANU PF iyazakala ukuthi ngabantu abathanda ukudribula enkundleni yezombangazwe, bakujabulela nje ukuveza ukuhlakanipha kwabo, bedamula futhi nomthetho. Kuyimbali yabo kusukela kudala bevele besenza njalo. Bayenza lokho ukuthi uyathi usithi usiyakora, bakufakele bakutshintshe lapho ukukorwa khona, uzithole usubhekane le ndawo engasiyo amapali awukukora. So hayi, akula anything to do with i-COVID. Esikubonayo yiZANU sesabo ukudliwa, idecide ukuthi hayi kuyabheka kuyagulwa lapha, so asimeni phela yikho leko bese kusho ukuthi if kuyilokho yonke into eyokuhlangana nje akusafuza ngibe khona.
Mnumzana Sibanda, wena uthini ngalolu daba?
Singakhohle ukuthi ingaba khona nxa kuyukuthi abantu bavele baqinisekile ukuthi bafuna ukwenza ama by election, zingaba khona izindlela zokuthi abantu bavote besenze social distancing. Ingani abantu bona abo kuthiwa besabelwa ukuthi bangake babuthane kumbe balayine bafole befolela ukuvota? They are the same people abatshona befole emabhenki belayinele izimali emabhenki, belayinele uzubuko. So ngibona ngani isizathu, yebo kambe singabe sile siqiniso sibili ngobhubhane le COVID-19 lukhona, ludlubhedu, luyabulala abantu, luyamemetheka, kasila mzamo futhi asikabi lezidlela zokuthi silwenqatshelwe ngaphandle kokuthi abantu benze begcine i-social distancing, bageze izandla, bafaka ama-mask. Kodwa-ke angiboni ukuthi isizathu esiqinileyo esingenqabela ukuthi kungenziwa ama by election. Engikubonayo mina kakhulu ukuthi uhulumende nje kazimiselanga ukuthi kwenziwe ama by election. Ngicabanga ukuthi ngibona le mali eyabelwe ugatsha lwezokhetho iZimbabwe Election Electoral Commission iZEC, njengoba sibonile Election Resources Center, inhlanganiso Election Resources Center la ike yakhuluma ukuthi imali ephiwe iZimbabwe Electoral Commission ku budget incane.
Mnumzana Ndlovu, wena ubona njani udaba lolu? Ubona ungani iZANU PF ingabe isesaba na ukuthi nganqotshwa?
Kusobala mpela ukuthi iZANU iyesaba ukuthi leyo ungathi ubizelwa esitikini kuthiwe woza sishaya isibhakela, ukuthi ukhala ngesisu, ukhale ngokuthi unyawo lwakho luhlungu. Ekugcineni manje suka lapho kuthiwa wehluliwe ngoba uyalila ukuza enkundleni yokutshana ngezibhakela ukuze kuvele ukuthi ingqwele ngubani. So angilamthandabuzi ukuthi iZANU iyesaba ukudliwa kuleli election, njengoba ngishilo ekuqaleni. If kuyukuthi i-COVID ekukhozayo, hayi COVID bayacasha ngemva kwa bacasha mpela emva kwayo, hayi kancane, ngoba if bekuyiyo ibizo affecta lawaba ama-election njengeZANU, ibizo affecta eziningi izinto. Abantu bagqoka amamaski manje basebenze nje, of course ilokhu ikhona yona i-COVID, kodwa abantu sebethole izindlela zokuphila layo.
Mnumzana Sibanda, ngombono wakho wena ubona ungani ibandla leZANU PF lingaba lisesaba na ukuthi linganqotshwa?
Angeke ngatsho kangako ngombono wami. Bona ibaba kwaziyo abantu beZANU PF ukuthi indaba bengafuni ukwenza ukhetho. Kodwa-ke ngomcabango wami, ngicabanga njengoba ngithile kuphambilini ukuthi i-budget ibe ncane, iZimbabwe Electoral Commission kayila mali eyokwenza ukhetho, and ama-by-election akhona maningi kakhulu. Nxa sikhangele ngendlela i-MDC erikhole ngayo abantu, amalunga ama-council, lamalunga etamadala amaphala mende lezikhexo ezikhona kubala lamanye ama MP abasishileyo. So ama by election maningi kakhulu, iZimbabwe Electoral Commission kayila mali. Kanti njalo ngicabanga mina, angicabangi ukuthi iZANU PF ingadliwa, kodwa ngicabanga ukuthi zenezi zikhexo ezikhona zisebenza in favor of iZANU PF. Nxa abantu bexotshe ngokhuphe ngendlela abaxotshe ngakhona, basala ama councils depleted, kwasala ama iParliament depleted, ama MP akade ngay opposition evele ngas sekho. Kuyi-advantage kuZANU PF laloba ngubani. Nami nxa ngathi ngidlala ibhora, abanye aba ithi eliqembu engisidlala ibhora baphiwa ama-red card babe ngu-5. Kuyi-advantage yithi thina esiyabe sisele sikwanile. So labantu abaphiwa ama-red card baba ngu-5, iqembu lakhona yilo elizabe lisenkingeni. So kuyi-advantage kuZANU PF, and akumelanga sibe naive sicabanga ukuthi iZANU PF ingagijimisa nalo khetho lo lolu ukuthi ilwenze lube khona ngoba ngoba yona ayiluzi lutho nxa kunje iyaqhubeka iphi senza ipha idlulisa imithetho eParliament besenza abakufunayo opposition depleted opposition iweak kanti konke konoku kwabangelwa indlela zokuthi esayabakwenziwa ngabantu yeopposition ukuthi bavele bangalandeli iconstitution uTsvangirai ayenze khona kana akwenzayo kwadala ingxaba ngxoza eyasuka yaba khona kweMDCT and futhi angeke sisole iZANU PF nxa kwenze njalo sisola yona iMDC alliance leMDCT ngokwehleka ukulandela isisekelo sesekhosi sabo senhlanganiso seconstitution okwadalela ukuthi Supreme Court ize yenze so soya iZANU PF singayingasolwa kangako
lezi ingcwethi ezicubungula ezombusazwe umnumzana Angiston Spanda lo mnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu bebexoxa lo Chris Gande we Studio 7. Aba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Amalanga alithumi lasithupha aphakathi kwelanga lokwenqabela udlakela ezindlini elithiwa Elimination of Violence Against Women mhlaka 25 Lwezi lelanga lokukhuthaza ilungelo loluntu ele Human Rights Day mhla ziku 10 Lwezi ngamalanga ahlose ukukhuthaza emhlabeni jikelele ukwehlukana lodlakela bobulili lokukhuthaza uzulu emhlabeni jikelele ukuletha ububelo udlakela bobulili udlakela kwabesifazane luthinta abantu kungakhathalekile lokuthi bavela ngapi kumbe balandela siko bani phakathi kwabesifazane abathathu oyedwa uzadibana lodlakela lolu empilweni yakhe usizi ukuthi inani leli seliqongile ngenxa yokuvalelwa ezindlini kwabantu ligcikwane lecoronavirus kutsho osaphethe isikhundla somsekeli womkhokheli wenhlanganiso ye-USAID umnumzana John Barzer abasebenza enhlanganisweni ye-USAID sebebone ukucansa kwenani labesifazane abahlukuluzwa ezindlini ngenxa yokuvalelwa ezindlini ngobhubhane lwe-coronavirus oselubangele kube nzima ukuzinakekela lokuthola ukudla ngentengo abayenelisayo. Inhlanganiso ye-USAID iselesikhathi inanza ukuqhakatheka kokulungisisa udaba lodlakela ngendlela ezithiyeneyo okwenqabela abesifazane ukuthi bathuthuke. Phansi kombuso kamongameli Trump, i-USAID isiqhelise ubudlelwano lenhlanganiso ezizimeleyo, inhlanganiso zabomama lengatsha zabohulumende ukusungula inhlelo ezibalulekileyo ezigoqela ukwenqabela udlakela kwabesifazane, kutsho uBaza. Njengesibonelo phansi komkhankaso weMelika okuletha ukuthula lokuvikeleka lenhlelo ezisebenza ukuvikela abesifazane lamantombazane phansi kohlelo lokuthuthukisa uZulu kusukela ngomnyaka ka-2017 iUSAID isibambe umhlangano labesifazane abedlula inkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa 70,000 lenhlelo zokukhuthaza ukuthula lokunakekela uZulu ukubapha uncedo lwemali lokubahlomisa ngolwazi ebantwini abedlula izigidi eziyisithupha abake bahlaselwa ludlakela lobulili kodwa ngumthwalo onzima ngoba udlakela lwabesifazane lwandise ukubonakala njengemvama kwamanye amasiko ngenxa yokwehluleka kwabohulumende ukuqakathekisa impilo yabesifazane lamantombazane. Yikho imkhankaso efana labo 16 days of activism against gender violence iqakathekile ekulwisaneni lodlakela lobulili. Limkhankaso iletha ukukhanya kulobu budlova lemikhuba eyenza lumemetheke. Sonke silendima esimele siyidlale ukuqedeni udlakela kwabesifazane sehlise ubudlwangudlwangu kwabesifazane lezimuli lokuqakathekisa ukuthuthukisa ilungelo lomuntu wonke kutsho uBaza ngalesi sikhathi samalanga alithumi lasithupha Lansuku zonke USAID imanyana ekuvikeleni ilungelo labesifazane emhlabeni jikelele.
Belilalele udaba oluveza imubono kahulumende weMelika. Singakehluka nesihloko wothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela. Kule bantu abafika phose ikhulu 95 abahlolwe izolo eZimbabwe batholakala belo COVID-19. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluyivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asidibaneni ngo 6:30 a.m. kusasa.